udokotela Solwayo Ngwenya wesibhedlela seMpilo Central Hospital koBulawayo usesungule uhlelo lokunxusa abafuna usizo lokuhlinzwa kwabantwana labadala abalobulili obungacaciyo emanyene labanye odokotela. Okwamanje abangafuna lolo sizo bayamenywa ukuthi bazobhalisela ukuhlolwa lokuhlinzwa ethi abantu sebeqalile ukubhalisa.
Namhla besikhuluma ngendaba le abantwana abazalwa kungakhanya ukuthi izitho zabo ngezani, izitho zamankazana yini kumbe izitho zabafana. Ngiyaxolisa kakhulu abanye babethi zincukubili kodwa sogama elihle lethu. Abantwana laba kumele ukuthi babuye bazobhalisa impilo ngoba sifuna ukubancedisa sibili.
Wengeze ethi ngokuya kwesikhathi umuntu ozalwa elalesi simo kudala umkhuhlane wemvukuzane lapho esekhulile.
Lezi zitho njengokuthi izitho zikababa emuntwini ngazi zitholakala ziphakathi kwesisu ziyayenza ukuthi umuntu abe lemvukuzane esesengumuntu omncane khonapho kuminyaka amathumi amahlanu kusengama ngamathumi amathathu.
Olwela amalungelo abantu abalobulili obungacaciyo umqondisi we-Intersex Advocacy Trust Zimbabwe uMalume Ngwenya uthi luhlelo oluhle kodwa ngakwelinye icele lungaluhlanga. Ethi kuqakathekile ukuba iziphathamandla zesibhedlela zikhulumisane labo njalo aziyeke abantwana bakhule bazikhethele ukuthi ungumuntu oyini.
Uhlelo lolu esiluzileyo olwamadokotela empilo luhlelo luhle kodwa lungaluhlanga. Thina njengenhlanganiso besikhuthaza kakhulu ukuthi why kungabi lesikhathi esinikezwa bona abantwana ukuthi umntwana afike esikhathini sakhe sokuthi uyakwanisa ukuthi azikhethele ukuthi yena ungumuntu onjani oyisimo njani. Ngoba into esikhathini esiningi sizathola ukuthi umntwana engakhethelwa ukuthi abe ngumntwana onjani phambilina kusuka futhi bese kusiba lezinye inhlupho futhi ezihluphe abazali umntwana engasayikho lokho abazali abebemcabangela ukuthi abe yikho khona. So besikhuthaza kakhulu ukuthi ngabe siyahlangana la madokotela lawa sikhulumisane sibonisane ukuthi kube lesikhathi senesene esinikezwana umntwana aze akhule la afike esikhathini sokuthi khathesi sezibona ukuthi ngingumuntu oyini.
Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zobulili lokulwela amalungelo ecansi e-Voice of the Voiceless uMiles Moyo uthi sebezwile ngalolu hlelo kodwa abajabuliswa ngamanye amabala alesi simemezelo ngoba alobandlululo.
Inkinga yokuthi ngingathi amabala abawasebenzisile ukuthi restoration to normalcy sekungani abantu abavele sezincukubili kumbe intersex ngabantu abangekho normal ngani kulento erong ngabo okumele ilungise ukuthi akukho njalo. Njalo i-assumption yena leyo ukuthi wonke umuntu ufuna ukulungisa njalo kumele alungise ayiqondanga. Bona kuqakathekile ukuthi nga odokotela laba baqale bekhulumisane labantu aba-intersex before beyenza izinqumo zinalezo ukuthi kumele balungiswe.
Udokotela Ngwenya uchaze ukuba yena labanye bakhe baqale lolu hlelo benanzelela ukuqansa kwenani labantu abeza esibhedlela sebenemvukuzane esidle ingaphakathi okudlulise amalawulo njalo iningi labo ngabalobulili obungacaciyo. EZimbabwe inani labantu abazalwa belobulili obungacaciyo alaziwa ngoba isisekelo sombuso welizwe siqalwa ngokuncindezela amalungelo abo njalo lohulumende kasekeli amalungelo abo ezemacansini. Udokotela Ngwenya usole abazali abagcina abantwana emakhaya bengaphenduli labo esibhedlela ukuthi bazokwelatshwa kusasemasinya kodwa benza labantwana laba sebekhulelwe imvukuzane yangaphakathi ikakhulu eyezitho zensitha. Uchaze ukuthi abantwana abancane labadala abakhulu bazakwelatshwa mahhala kuthi abanye abavele behlawula esibhedlela bazahlawula kuthi abanye uma kusenza badingele usizo.
Uhlelo lwethu lokuthi sincede abantu abanabantwana abangakhanyiyo ukuthi sicace kuhle ukuthi ngabafana kumbe ngamankazana luyaphambili. Namhla besihlola abantu sibakhangela kufika abantu abatshiyagalolunye kade kumele ukuthi kubuye abanye pho abantu abasayelela ngokubuya ngendaba zokuhlutshwa i-transport.
abantu bafuna uncedo baphakathi bobunzima bokuthi abantwana bayakhula abakwazi ukuthi kumbe ngamankazana kumbe ngabafana. Lolu luhlelo esifisa ukuthi njengoba kade lungayenzakali ndawo lapha phakathi kwelizwe leli leZimbabwe, abantu bazazuza uncedo.
Kusukela ngesonto mhlaka 16 Nhlangula, abantu abedlula abalitshumi sebethe baqala ukuthola usizo. Abanye lokhu bebhalisa ukuthola usizo esibhedlela sempilo ukuze bahlolwe kubonakale ukuba bengaphiwa sizo bani. Ngimele iStudio 7 yiwo Bulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.